Ekhuluma kuphela ngomdlalo omqeqeshi weqembu leZimbabwe uDrive Goloka uSitho uthe impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba yebele nsuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019, okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Kungesenani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu amabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emidlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi abesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheya enjalo ngoba kangaze ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqakathekileyo kodwa yikuba kukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe leMozambique asefakwe kusiba sikaGroup B ndawonye leleNamibia kanye leleSenegal. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekuleziwayo ezintathu. Njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sika Group C. Kuthe ngokungenelisi ukuzodlala kwamaqembu abalisayo leComoros kanye leMadagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abekuGroup B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal, kwathi eleZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sika Group A iqembu leSwatini yilo lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela eLesotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthele South Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanya. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Yiwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana leMalawi, kuthele Senegal lizadlala leMozambique. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.